Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 8 Mabasa 2024 nguTavo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Abantu abayizigidi ezidlula kancane amachumi amathathu, i-32 million, bakhengelela ukuba bazavukela ukubola kwelanga namuhla kwelemelika. Lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis ukusukisela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019, ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Amabhanga azise ngempelaviki ukuthi asemise ukusetshenziswa kwemali yama-RTGS besalungisisa imitshina yabo ukuze baqale ukusebenzisa iZIG, kodwa amanye aseqalile ukuyisebenzisa agoqela iCocash. Abezitolo, imikambo labathwala uzulu kubikwa sebesala ukwamukela ama-RTGS besamukela idola lemelika kuphela. Lokhu kuqhubekela phambili kungelani lokuthi ibhanga elikhulu Reserve Bank of Zimbabwe lazisa ukuthi imali le ezaqhubekela phambili isebenza inyanga ize iphele. Asenelisanga ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali, umnumzana Clemence Chidua, njengoba ebengakaphendula imibizo ayithunyelweyo, kodwa watshela iStudio 7 ngolwesihlanu ukuba kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bamukele imali.
Community building ayithi kinezwarinye and mnoziwa kana vanhu vakambotsva mavoko avo kushure.
Abantu abasoze baqale ukwethemba imali ngelanga elilodwa, ngoba abanengi bake balahlekelwa zimali zabo, ngakho kuzathatha isikhathi ukuthi baqale ukwethemba imali entsha le. Kodwa into engibona sengathi izakwenza abantu babe nethemba ukuthi amabhanga avumele abantu ukuthi benelise ukuthola imali yabo emabhanga kungela kuvinjwa. Enye into eqakathekileyo ukuthi imali entsha eZIG le isebenza kuzo zonke indawo, ithenga amafunda emota, yenelise ukubhadala imali zesikolo lokunye ukuze yamukelwe kuhle nguZulu.
Umnumzana Clemence Chidua ngumgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abanye sebesala ukwamukela imali yeZimbabwe.
Zinengi kakhulu into ezihlupha abantu ngale mali. Okokuqala nje ukuthi kumele sikhumbule ukuthi kawuqali ukuthi kube le mali elethwayo entsha. Kusuka nje ngo-2000 sokube le mali eziningi kakhulu ezeZimbabwe kumbele ngesithupha. Kubuye kuthiwe yi-bearer check, kuthiwe yi-bond, kuthiwe yilokhu, konke kuphelelwe ngamandla kugcine kungasathengi. Kanti-ke njalo alabo abalemali emabhenki balahlekelwe yilezo mali. Imali yakhona igcine ingatholakali emabhenki, igcine ingathengi, igcine njalo ingakwazi ukuthi uphumela elizweni uyeyitshintsha ngaphandle njengalokho esasikwenza ngedola leZimbabwe kudala. Zonke lezo zinto ziyahlupha ebantwini, zenza bangabi lesiqiniseko sokuthi kambe le mali izabasiza yini okwedlula lezi ekade zikhona. Impendulo lezo kazitholakalanga. Abakwazi lokuthi itshintshwa ngokungakanani, lokho kuthiwa irate, ukuthi ime kanjani khona ebhenki, ime kanjani e-reserve bank, ime kanjani emkambo omnyama nje obukhona, kumbe lokuthi umkambo omnyama uzaphela vele ngenxa yale mali njengalokho uhulumende cha chaza kulento eziningi abantu ezibahluphayo ezibenza bangabi lesiqiniseko ngale mali kusiya phambili.
Ngombono wenu yikuyini obekumele kwenziwe yi-RBZ ukuze kwenqatshelwe udubo lolo?
Ibhange elikhulu bekufanele ukuthi lichaze kabanzi ukuthi umehluko wale mali lale enye imali edlulileyo uyuphi, ukuze abantu babe lesiqiniseko. Kusadingeka njalo ukuthi kuchazwe kabanzi khona lokho ukuthi kanti yona izasebenza njani. Okwehlula liyane enye imali edluleyo, okwehluleka sithupha lokho kutshintshwa izimali osekulungiswe ngalesi sikhathi yikuphi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe kucace khona lokho ukuze abantu babe lesiqiniseko ngemali le esingenile, ngoba ngaphandle kwalokho bazabe belokho besolela becabangela ukuthi kambe lokhu kuzasebenza ngalindlela, lokhu kuzasebenza yini, lokhu asoze kusebenze yini. Ezimalini kakufunakali ukuthi abantu basilele olwazini, kumele babe lolwazi oluqinisekileyo, oluqinileyo, olupheleleyo lonke abaludingayo ukuze bayithembe imali.
Kuyiwa phambili libona sengathi imali le izakwamukelwa na ngabantu eZimbabwe?
Singakhohlwa njengoba ngike ngatsho ukuthi abantu lokho abaqala ukukuzwa, baqala ukukubona ukuthi kulethwe imali, bathenjiswa ukuthi le izathenga kangcono okwedlula liyana, izalondoloza inzuzo okwedlula liyana. Kodwa konke kugcine kuphelile nje, kuphelele emoyeni, ihambe yahamba le notho yabantu ilethe usizo ebantwini. Ngakho-ke bangena kule mali amazigi la besesaba, betshaywa luvalo ukuthi inotho yabo isilahleka leyo kade belayo, kanti-ke izaletha usizi le mali okwedlula lolo kade lukhona. Ngakho-ke kulo msebenzi omkhulu odingakalayo ukuthi wenziwe nguhulumende le Reserve Bank ukuze abantu bayithembele imali. Kuzaba into enzima kakhulu ukuthi kufinyelele kuleso sibanga.
Umnumzana efidlela Ngcobe ingcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Gulo ntombazana oleminyaka elichumi lathoba mnemunye 19 obhubhele engozini yokudilikelwa ngumduli lapho okuhlangana khona umgwaqo uChinoy Street noBank Street eHarare ngomgqibelo. Kulimale abantu abayisithupha kulingozi. Uyise kankosazana Yolanda Wodzi utshele umlumsakazo ukuba njengemuli sebeqalile amalungiselelo okungcwaba umntanakhe. Ikhansili yaRare yazise ngeviki edluleyo ukuthi izadiliza lo mduli ngoba usuyingozi, ungadilika loba yisiphi isikhathi. Imizamo yokuzwa umbono kameya weHarare umnumzana Jacob Mafume ibe liphutha njengoba obengabambeki ecingweni. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe basahluzisisa ngalolu daba akakabi lolwazi olupheleleyo. Kwezi phathelane leMelika, abantu abayizigidi ezedlula kancane amachumi amathathu 32 million bakhangelele ukuba bazabukela ukubola kwelanga namuhla kweleMelika. Ilanga lizasithwa ngumthunzi wenyanga endaweni ezibalisa iTexas, Cleveland, Buffalo lezinye. Isahlakalo lesi sesibonwe ngabanye abantu kweleMexico abasele bebambe owangaphansi. Isithunzi senyanga sizaphose sivale ilanga eWashington DC, New York lamanye amadolobho. Esinye njalo isehlakalo esifana lalesi sizakuba khona ngomnyaka ka-2044. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe losikhwicamfundo Calvin Masilela ofundisa izifundo zeGeography leRegional Planning ekolitshini ye-Indiana University of Pennsylvania khona lapha eMelika.
Singathi thina ukugqilana kwezehlakalo is very an unusual occurrence. Ngendlela ukuthi khona siyabe sibona sithi thina i-total eclipse yenzakala when umthunzi if you will umthunzi wenyanga ungakubuzela ilanga jikelele angicho lokhu kakujwayelekanga ukuthi khona ilanga lizwele ilokhuza inyanga that way ngoba generally esasikubone yilokhu abathi partial solar eclipse ilanga livala nje inyanga kancinyane lapha esikhona estates lapha the last partial eclipse yayingo 2017 the next one will be about another 20 years ngo 2044 so laba bafuna ukuyibona kubabe kufanele ukuthi bona babe seduzane le path yayo ombe singathi ngumgwaqo wayo ozaqalisa wedlule kubo Mexico lapha estate usiya ngapi khona le elokuzeni eCanada so labo abekhangele ababe funa ukuthi babone sibili kuhle kufanele babe semgwaqweni wayo yona ilokhuza ipath yelokhuza eclipse so somewhere let's say in between 185 kilometers from the path you can actually see it and experience it and like I say it ukuthi kona as a partial as a full eclipse is ave ia last khona po kubo 4 minutes and a few seconds
singathi ke uqhathe kanganani ukuthi abantu bagqoke amagogolosi lana
ngawusoze ukhangele ieclipse uvele ungala protection amehla akho angalimala kakhulu sibili and angathi vele alimale akuvela kakula muntu ongakuncedisa ngawo ukuthi uphilise so kuqakathekile kakhulu ukuthi udinge ama special amagogolosi nalawo akuthi khona akuvalele amehlo akho even using your camera you cannot do that ngoba akula protection ukuthi khona ukhangele ngamehlo angazange avaleyo
siyabona ukuthi khona mpo ke uyathi ukuthi kuthatha isikhatshana nje kukhona isikhathi lapho kwadonsa khona enxa 20 minutes kumbe into ezinjalo kwakwenza
the longest one that has ever been experienced full eclipse it only lasted about 7 minutes that was back in 1955 konal so le April 8 it only last about 4 minutes and a few seconds and again I think the longest is about in Mexico which is almost close to 5 minutes so it just depends utunga
lo ngosikhuca mfundo a Calvin Masilela ofundisa izifundo zegeography le regional planning ekolitshini ye-Indiana University of Pennsylvania khonapha kwele Melika obekhuluma lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Ake sizwe uGibbs Dube esethulela akubonayo khonapha eWashington DC. Ye Dube siungenele kuhlelo kwenzakalani ke khona ngapho lapho khona.
Ye lapha ke ngise Washington Mall ekulabantu abaningi okunye okumangalisayo bazekhangela khonokho ke ukuthi ke ilanga liyavalwa kumbe ngithi umthunzi welanga uzavimba ke ukuthi thina sibone ilanga lamhlanje lapha ke iWashington kuyake kuyilokhu ke okuthiwa kugubuzele kancane ngosoze ke kuvaleke kube yi-total eclipse njengalokhu okwakwenzakala eTexas Cleveland eBuffalo nezinye indawo so abantu khanye bayakuthakazele kakhulu lokhu daboka njalo abaningi njengangolala amagogolosi lawa yokuyafoka emehlweni so abantu bayakhuthaza ukuthi bangabe ufake kakhulu kungabe kuyabila khonokho isehlakalo so isehlakalo esinje ngiyakhumbula sake sasilonda khona ngale-ke South Carolina lapho engihamba khona safika-ke ngatshela abantu emhlabeni wonke ukuthi vele kwakusenzakalayo so kwenzakalayo ukuthi-ke nxa inyanga sidlula nje khonapho phakathi kwelanga lomhlaba iyavimba sibe kungakhanyi kodwa lapho eWashington hayi akusezokuvinjwa kakhulu ye kukhona okunye ongakubuza ke Teboka
ye bathini khonapho abantu baningi kanganani ababutheneyo bathini nje abamelele ukuthi babone lokhu kusenzakala
ye abaningi kwakhona bacele emisebenzini yabo ukuthi batshayise lamhlanje batshayise masinya so abanye sikhuluma-ke mbona abathathu abavela-ke eNorth Carolina kuzobuya labanye-ke ababili bathi bavela-ke endaweni ekhatshana kakhulu ukuthi labo bazebona isihlakalo lesi kolapha-ke emall sizakala khonokho-ke bazitshayela lezindlu abanye baziphekela nje khonokho kumnandi abanye bayathenga njalo ama-ice cream nokunye okutsheneyo kodwa-ke bathi-ke isihlakalo lesi basithakazelela ngoba siyabuya kanye ngesikhathi eside sesilandelayo siyabe sikhona ngo-2044 so abanye bathi vele baze begugu sebefile nya ngesikhathi sokubuya khonokho abanye njalo kodwa khona qiniso kuphela empilweni lapha umuntu lakuthi atshone engakaboni esinye esizayo kodwa hhayi khanya nje bajabulile daboka sikhuluma nje bagcele kugcwele amakhikhilosi lapha ngathi vele-ke ha ma ngiyazi tabuchiye lami nje ngacupha khonapha-ke ukuthi ngibonabone labanye nje abazethengisa okuthiyeneyo kunjani khonokho-ke ukuthi abantu babukele kuhle njengamakhadi ukuthi uyabhoboza izikhala kwezikhangela khonapho usubona ye
hayi siyabonga kakhulu Gibbs Dube lo ube nguGibbs Dube sixoxa laye ekhonapha eWashington DC lapho akubuthane khona abantu bebona ilanga libola
ye siyabonga
Umbiko owethulwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona ngezempila kahle ole World Health Organization uthi lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis ukusukela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019 ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Kungalesi sizathu uhulumende osesungule uhlelo oluqinileyo lokumelana le-TB olwe National TB Strategic Plan ukubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle bathi uyelapheka umkhuhlane wofuba obangelwa ligcikwane elilakho ukuhlala emzimbeni womuntu okwesikhathi eside ungabonakali. Bathi ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo kuphanjaniswe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, weluleka uZulu ngomkhuhlane wofuba.
I-TB, umkhuhlane wofuba, ubangelwa ligciwane elibizwa kuthiwa yi-Mycobacterium tuberculosis. Izibonakaliso zawo, yikucikizeka komzimba, ukuginqa ebusuku okwedluleleyo, ukuba lenhliziyo emnyama, ukutshiselwa umuntu egodola. Umkhuhlane wofuba uyelapheka. Singezwa sesilalezi zibonakaliso zomkhuhlane wofuba, sisheshe siye emtholampilo. Nxa silawo, sisheshe silatshwe.
UDokotela Sibanda uthi abantu abalamasotsha omzimba angaqinanga okungabe kubangelwa ingculaza kumbe imvukuzane balamathuba amaningi okubanjwa umkhuhlane wofuba.
Ligciwane lofuba lingena ngokulihotsha lihlale emaphathini kuthi ngenxa yokuthi amasotsha omzimba wakhe ayabe esaqinile ayaligcina ngokuhamba kwesikhathi nxa amasotsha omzimba ethe ehla ngenxa yendlala ngenxa yeminye imikhuhlane engafana lengculaza i-cancer kungenza ukuthi umzimba ube lula bese liqalisa njalo ukumemetheka lidale ukugula emntwini lowo eliyabe libuye.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uyelapheka uma umuntu engalandela iziqondiswa ezethulwa ngudokotela. Umongi unkosikazi Sithandekile Chuma uthi kuqakathekile ukuba abantu behlole umkhuhlane lo.
Siyananzelela njalo ukuthi abantu abalatshwa i-TB kumele bahlolwe igcikwane le-HIV ukuze bathole ama-ARVs ngesikhathi ngoba nxa kuyikuthi lokhe HIV kungenzeka ukuthi amasosha omzimba awe umuntu lo okwelatshwa kwakhe i-TB kungasaphumeleli. Kuyindlela yokuthi umuntu elapheke kuphele ukuthi ahlolwe igcikwane le-HIV.
Umnumzana Daniel Mvundla, umongi osebenza ekhangele izigulane ezilomkhuhlane wofuba, ukhuthaza umdeni wezigulane ukuba usekele izigulane ukuze ukwelatshwa kuphumelele.
Siyananzelela ukubana uhlelo lokwelatshwa kwe-TB alulula, kungakho izigulane zomkhuhlane lo kufanele zivukele emtholampilo malanga wonke esiyabonakala enatha amaphilisi. Kudinga ukubana izihlobo zakhe lalowo ogulayo ziphathe ndawonye ukwenzela ukube esile okupheleleyo. Kuyingozi kakhulu ukuba isigulane se-TB seqise kunatha amaphilisi ngoba lokhu kwenza umkhuhlane lo ukhuphuke ube yilokhu esikubiza sikuthi yi-multi-drug resistant tuberculosis. Kodwa lalowo uyelapheka nxa umuntu esethe wazimisela.
Abezempilakahle babika ukuba ngozibandlela lonyaka abantu abane babulewe yimkhuhlane ehambelana le-TB njalo ngonhlolanja abalichumi lasithupha labo babulawa lufuba. Ekupheleni kukanhlolanja ubulawayo belabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu lantathu abakade benathe amaphilisi okwelapha umkhuhlane lo. Abathatha amaphilisi ama-antiretrovirals bakhuthazwa ukuba behlole izikhwehlela njalo nje bethathe amaphilisi okuvikela umkhuhlane we-TB. Lokhu kwenzelwa ukuthi behlale bevikelekile lokuvikela labo abahlala labo ekutholeni leli gciwane ngoba lingalutho ukumemetheka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Oyekhokhela iqula elithi lalisiyadingisisa ngokwenzakala kunkosi yamaNdebele uLobhengula, umnumzana Phathisa Nyathi uthi akusoqiniso ukuthi babe siyadinga lapho inkosi yabekwa khona, njalo abathunywanga ngumongameli Emmerson Mnangagwa njengalokho obekuchiwo ngabanye. Iqula leli elalizi leziphathamandla zikahulumende labanye abomdeni wakokhumalo lethekelela induna uChief Mpezeni eZambia, lapho okubikwa inkosi uLobhengula yachaphela khona ngemva kwempi lamangisi ePhupho. Ukungxoxo losithandekile Mhlanga weStudio 7, umnumzana Nyathi uthi uhlukula indlube ekhasini ngalolu daba.
Akula muntu wabona ingcwaba. Let's be very clear ukuthi kati vele kwakusiya kwenziwani. Noma babesitshelile ukuthi lilaphana, we're not going to go there. Baxoxa lo muntu ku-1985 engeyingxenye yalaba abaningi abaphendukayo. Babengeke baphenduke beyibona inkosi iphila bayichiye. Lokho kwakungeke kwenzeki. Akumele kwenziwe izaba. Izaba elizasebenza emaNdebeleni liphinde lisebenze lemakhiweni. Lelo zaba lasebenza, wabulawa ke yenalo magwegwefu yakhe. Kodwa ke ngomkhuba wawamaNdebele emnyango laphana kumele kube lomqamelo, umqamelo ngobulawayo sengathi ngumphelekezeli wenkosi uNgomba engowakomhlanga. Inkosi ehambileyo engasekho esingasabonani layo ngokwenyama lingazelanakana lini ukuthi kayixoxi labanye abantu. Konoko kuqhakatike kakhulu. Forensic yokwenzani? Isintu sakithi siyalazi ingcwaba lomuntu nxa sebelidinga ukuthi lingaphi. Silolwazi lwakithi, yikho nxa uvele ubala iSunday News. Kadesi ngiloba ngeseries yama-articles athi Journey to Ancient African Site. Labe ngikhuluma ukuthi nangu ya uminista owe kuthiwa inlezi zemali, finance, sepupu. Uyangilanda uyangitshela ukuthi nanguyana uminista owefinance i-counterpart yakhe eZambia. Uthi hey maNdebele, kanti kalizwi silitshele ngokuthi inkosi yakini yathini. Ngoba amadonga ayesendleleni yakhe waquma bayazi leyo mbali. Thina abanye sivele sathi siqala ukungena lezi zinto ze-east. Sakutshelwa ukuthi ubevele izizukulwane zakhe zihamba khonani. Sebesitshela ke labana sesikhona ngani. Siyadingani. Asidingi mathambo njengamanga amanga luhlaza asekhulunywa ngabanye abantu esibalaleleyo. Omunye azathi hayi babethunywe ngumnankakho. Inhlamba enganani. Umuntu futhi oza kuthi hey kanti wena usumezeleni lowo mthwakazi. Ubeke mina lapho ubeke laphana. Hayi siyakwazi esingikwenzi. Umlomo usoze wakhe lutho. Ayasikutheni futhi ke lakho. Sebesixoxela ke kodwa ke bathi hayi bazahambisa lize liyibona le ntaba yakhona. Thina sasivele siyibonile ngo-2011 sasihambele okwe-UNESCO noDamasane lenduna uGampu. Lokho kwakhathesi ke sayayibona sesilabo abantu bakhona laphana sasihambe lomuntu oyedwa kwathiwa kasidrayive ayesitshengisa leyo ntaba ethiwa yinsanjika. Ngizalikhuluma lelo gama ukuthi kade waba ngunsanjika. Kwenzenjani ngoba kwakukhuluma ngokuma kwalawo matshe. Hayi sizakhuluma ngawo lawo matshe ngoba kwenzakala iziga ngamatshe lawo.
Lo ngumnumzana Phathisa Nyathi obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Lalelani lolu daba ngokugcweleyo kukhasi lethu lebulenjini elevoaindebele.com. Ukuchwayisisa okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezintathu ezithi uCosta Chidembe, Dalson Chikopfu loTendai Makoni uveza ukuba inani labantu abapha igazi eZimbabwe liqhubekela phambili lisehla. Lokhu bathi kwabangelwa ngomkhuhlane weCOVID-19 lezinye iindubo ezitshiya abantu bengasaphi igazi. Ucwaningo lolu luveza ukuba inani labapha igazi lehla kakhulu ngomabasa ka-2020 uhulumende eze efake umthetho owawumisa ukuhamba kwabantu owe-lockdown ngenhloso yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlezelo ludaba sixoxa loqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe, umnumzana Sifundo Ngwenya.
Eminyakeni edlule bekumuntu nendlela thizeni ethiyeneyo abantu bekukhuthalela ukunikeza igazi bekutshela kakhulu nendlela yokuthi bebekhangelele labo ukuthi baphathise ngendlela abangaphathisa ngayo. Kodwa ngokuya kweminyaka lezinsuku lembambeko thizeni lenguquko nje maybe engathi mina ukuguquka komkhathi lezimo lentsha abantu bendlula banamhlambi kabazwafani ngalezo zizathu bangcame okunye okokuphathisana ngabakukhuthaleli kangako ngoba iningi labo uzwa umuntu nganginikezile ngithola mina.
Abanye bacabangela ukuthi inani leli liyehla ngenxa yokuthi abantu abafundiswa ngokuqakatheka okokupha igazi.
Usuku ngosuku alukho usuku oluphuma kile jona singangenanga emphakathini sikhankasela igazi. Silikhankasela ngezimlomo, silikhankasela ethatshalazini, silikhankasela emsakazweni, silikhankasela ebulenjini. La kwezinye izindawo nje lapho singathi shiningi khona sisebenzisa amaphetshana abelethe imiyalezo ungena ubukhokheli bezigaba njalo izalokhu kangakanani-ke kuyukuthi abantu ngobuningi babo manti ngiyachwayisisa babaziniki thuba elokuthi bafinyelele bona ngokwabo ezindaweni zalapho. Ayisik ukuthi kabalalwazi, ulwazi balalo ngobuningi babo.
Umbiko wenu elihamba lawo ebantwini ngokuthini?
Umbiko ethi uphetheyo ngobika ukubana izandla zinjani ziyagezana ngoba awusuke wazi ukuthi zochithekela kuphi. Njalo ukupha kuyisipho nenhliziyo enhle sibusisiwe esiphayo kule samukelayo kathi siphinde sibalayele nokuthi okwempilakahle yabo ukuze behlezi belomba igazi ngendlela ebalulekileyo kumele benzeni kuziphatha kwabo ukudla abakudlayo kanti-ke kokokunye ukuze iy'nzuzo zakhona ukunikeza igazi ngeziphi. Andibana kube njalo yithi imikhuhlane eyabe ihlelele ihlolisiswa okumele bayigweme ukwenzela ukuthi bangaze beyehluleka ukunikeza leli gazi. Kanti-ke kokokunye phezu kwenzuzo zegazi kuvele kubalulekile ukuthi sinakekelane ngendlela yokuvikela isizwe sethu ekutheni singaze saphethuluzwa zindingeko zenhlelo ezingazingavikeleka ngokuthi igazi leli lithini. Ilizwi liyafika balamukela ngendlela ezifanayo ezijiyeneyo kangangokuba nje umfundisi kwathunyelwa lebe sisazalwayo sesize simpunga namhlanje. Kodwa-ke ukuphenduka kwakhona abantu hhayi intamusika ikhulu mhlokwami.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwenu olwe-live talk lapho esikhangela khona usuku okwaqala khona ukusakaza iStudio 7 ngesikhathi sileminyaka engamathumi amabili lowodwa isiqale ukusakaza kanye lokubola kwelanga okwenzakala khona lapha eMelika. singake hlukani isihlobo othi sikhangele ebezi iqakathekile olivalelisayo mutabo kancube lisale.